sendaba ku VOA Ndebele.
Namhlanje ekuseni ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ukusilela kwepetrolo ledizili kukhanya kulokhu kuqhubekela phambili, njalo sokubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo.
Kulusizo kakhulu, ngahamba ethawuni kobona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phansi babutheni bahlezi emfundweni abakwazi bayenzeni. Uye kumabhasi abantu bamile bamelele imijobo engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu,
elabanayeli kunzima. Lithi isinqumo sokutshengisela ezitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nesentshamisa ngolwesithathu ayisiso sebandla kodwa sithethwe sivelwa kuZulu Mathupha obalisa amalunga ebandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele.
Akutholile ebantwini ukuthi lowo msebenzi kasomsebenzi womuntu oyedwa kumbe abantu ababili kumbe ebandla elinye womsebenzi weZimbabwe, njalo akutholileyo ukuthole kuzizalwa zezeZimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kumaprovinsi nakuzigaba ngezigaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ipetrolo ledizili kulokho kuqhubeka, njalo sekubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo. Imchova layo iyaselela edolobheni leli ngoba iyabe ifolile endwendweni zokudinga amafutha wona angatholakali lula emagalajini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lomqondisi webulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni ngalolu daba.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiya ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price oyintengo, ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade amaroli, omama sebegade amaroli nezigedi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeka osokukhona. Akulanto ekhona ehambayo, izinto zinzima, abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu, ngahamba ethawuni kobona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phansi babutheni bahlezi emfundweni abakwazi bayenzeni. Uye kumabhasi abantu bamile bamelele imijobo engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu, labanayeli kunzima, uyafuthi ukukhala nxa ukhali lenzakala elizweni.
Sebebhadalisa malini abemjova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sekubiza $7 or 7 pounds. Yokusuka lapha usiya sithi suka etown usiya kubonketha 8 babizo 8 pounds, 7-8 pounds. Nxa usuka lapho usiya boCardiff babizo o-10, 15 pounds. Nxa umjova ungasawubambanga uvela etown ungagcwali futhi awuhambe. Namhlanje mina ngilawo nto engikhuphe nabo abafika phose 3 abafike etown ngama-past 9-10 belinde ngabo-7 beswele imoto zokuyahambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuma nomunye ngitshela ukuthi khona na ithuphi yabo yelanga isiyi-60 pond cash kumele babe nayo njengemuntu uzibagade everyday mane baspende 60 pond ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days ufuna 120 pond, ngina malanga mathu ufuna 160 pond or so in 3 days. Okuthi ni kulobu nzima balele kunzima kakhulu sibile elizweni, into azimanga ukuthi siqinisele singathi anamanga sithuselane siyengane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kubulawa kuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use enokuzini edolobheni esezikini edolobho laphana kuJoshua Nkomo lonasinga lothelu, yikho lapho thina wafutha khona. Indawo zonke bekome qha, akula azikunzima mfowethu. Ngabe nje ukobulawa ngabe yabona kunzima mafuta gawako indele nisunga jana manga niwane iko ijisiti wana na ye fuel station to improve nga manga la ana una leza nzagala. They've been saying that for so many years without futeza wakona patuwe sibega chwele nzima kamba nzima fila nzima nga manga wonke lokubali jana ingolo za bandi nje nga manga wonke la.
Lo mnamzana Michael Ndlalandiweni umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association wekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 ekwabulawayo. Ibandla le-MDC lithi isinqumo sokutshengisela ezitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nesentsha Misango lesithathu ayisiso sebandla kodwa sithethwe sivelwa kuZulu Mathupha obalisa amalunga ebandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele ngokwehluleka kukahulumende ngakho bafuna ukutshengisela. Leli bandla lithi lokho kuvele kuhlelo olwenziwe ngumnumzana Chamisa olokubhodabhoda ngezigaba zonke zelizwe ezilichumi ebuthelela imbono kaZulu ngenhloso yokuphuma lesisombululo kungxaki ezibhekane lelizwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumelisi kamnumzana Chamisa umnumzana Nkuleleko Sibanda ngalolu daba.
Umongameli uPresident Chamisa ubeke ukuthi usebhode ngelizwe lonke wangena zonkeiza wakhulumisana nabantu abalandela ibandla nabakhokheli bebandla wabuya wakhulumisana njalo nezinye izinkokheli zezigaba nezigaba. Ubeke ukuthi akutholele ukuthi uZulu weZimbabwe ukuthi yena kufanele ngomnyaka ka-2020 kube khona ukusetshenzwa kakhulu ukuthi sifake uhulumende wabantu kodwa akhangela izindaba zomnotho welizwe akhangele njalo izindaba zokuthi kube lohulumende ophuma ebantwini nokuthi kuhlonitshwe ukhetho luka-2018 njalo kulungiswe izindaba eziningi ezikhangelane nokuthi kungenziwa njani ukhetho olulandelayo oluzabe lunokuthula njalo kungela kuntshontshelana njalo lokuthi abantu beZimbabwe bafuna umkhonomi ophilekayo kwasokusithiwa khona ngabantu bezimabho lokho kufanele kulungisiswe loba kuchisa phansi kumbe kuqanda phezulu ngendlela yokuthi akukho okungenziwa ukuthi abantu bezimabho baqhubekele phambili besihlupheka kangaka kufanele lezo nto zilungiswe ngalo umnyaka esingene kuwo. Ngakho wasesithi ibandla labantu bezimabho bonke nje ngokubambana kwabo bazalungiselela ukuqhubekela phambili belungisa ilizwe lawo.
Uchasisile ukuthi injongo yakhe izafezwa njani.
Injongo echasiswe ngupresident umongameli uNelson Chamisa ngeyokuthi i-ICO yakhe injongo kaZulu weZimbabwe ngakho izafezwa ngamahlaba ezulu njalo iqhutshelwa phambili ngabantu abakubandla labantu abakubandla ngoba akutholile abantu ukuthi lowo msebenzi kasomsebenzi womuntu oyedwa kumbe abantu ababili kumbe webandla elinye umsebenzi weZimbabwe njalo akutholileyo ukuthole kuzizama zezimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kuma-province nakuzigaba ngezigaba lokho kubhengisa ukuthi ukuzimisela sokukhona yikuzimisela kwabantu beZimbabwe ekuthini ububi lobo lokuthi bekekubo sobufanele buphele sebuqede okwesikhathi esilandulayo eside kakhulu. Bathi bona ngeso enough is enough sokufanele siqale katsha iZimbabwe siyakhe ngendlela ebukekayo njalo ezenza ukuthi izimpilo zikazulu weZimbabwe zibe ngezinhle.
Kudaba lokukhulumisana lamanye amabandla ikakhulu ibandla leZANU PF kuyina kutholileyo kuZulu.
President Nelson Chamisa uhambe wabika kuZulu weZimbabwe ukuthi yena ubezilungiselele kakhulu ukuthi akhulumisane leZANU PF ukuthi kulungiswe izindaba ezisupha iZimbabwe kwezomkhonomi kwezepolitics nakuzo zonke izindlela zezimpilo zethu kweZimbabwe. Wasethola ukuthi njengoba iZANU PF ilokulwisana okukhulu kukhanya ngani akulavumelana phakathi kwebandla leZANU ukuthi bona bangabuya yini etafuleni ukukhulunyiswane kukhanye ukuthi ngaloyo hlobo uPresident Chamisa ukuthi hayi nxa befuna ngibamelele ngoba mina ngikhetha ukuthi kube nokuthula kungalakulwisana. Njalo ngikhethe ukuthi nxa kuyukuthi singathola ukulungisisa ilingelo leZimbabwe kungabanga lokulwisana lokugijimisana, ngifisa ukuthi kube njalo.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, sikhumbula ukuthi lilanga le-Robert Gabriel Mugabe National Youth Day, ikhefu eliqondana lelanga lokuzalwa kwaye ngumongameli weZimbabwe kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Kule micimbi eminingi ehleliweyo namhla unanza lelilanga elijonge ukuthuthukisa inhlelo zabatsha. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukwengezelelwa amabhasi yenkampani yoZupco kulandela ukufika kwamanye angamachumi ayisithupha lanhlanu i-65 ngempela sonto edluleyo. Amabhasi la akhangelelwe ukusiza iningi labantu elingenelisiyo ukubhadala imali ephezulu emichoveni. Ngolunye udaba, umzimba kalo owayegcina indawo yokuziphumulela eloji emajamhlophe umnumzana Edwin Ndelelo Nyathi utholakale usonakele kwezinye izindlu kulendawo ngomunye obehlala eduzane laye. Umndeni wakhe ucabangela ukuthi mhlawumbe obulewe ngomgqibelo odluleyo. Utholakale elenxeba esiphongo njalo izandla zakhe zibotshelwe enyaweni lwakhe lwenxele. Amapolisa adinga ongaba lolwazi ngalolu daba ukuthi abazise ukwenzela ukuthi kwazakale okwenzakalayo. Iloji le ekoBulawayo ibingasasetshenziswa, njalo umnikazi ongudokotela utshele iphephandaba le-The Chronicle ukuthi yayingeyomkakhe owatshonayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo solucele uncedo kungcwethi kwezamasiko kanye lenyangeni ezelaphayo ukuthi zincedise ukuxotsha imikhova esithwalise ababalisi labantwana Entenjane Primary School ebulilima amagabha avuzayo. Umqondisi weMathebeleland South kwezemfundo umnumzana Elfias Masukume uthe lanxa kungelabufakazi bemikhova ngemitshina yanamuhla iscience kodwa kusoze kuthiwe kayikho. Uthe inyanga sizaxwayisa ukuthi kuxotshwe njani imoya lokunye okukhathaza ababalisi bona asebebaleka kulesi isikolo. Umnumzana Masukume uthe lokhu sokwake kwenzakala esikhathini esidluleyo kulesi sikolo Sentenjane, ngakho kufanele kudingisiswe ukuthi kwenzakala njalo eGohole, uthi kwenzakala njalo eGohole School leminda lapho izinto ezazingabonakali ezaziphosa amatshe emadomu. Kodwa eminda kwatholakala ukuthi ngabafana abangezwayo ababejikela amatshe emadomu amankazana. Umbalisi weNtenjane okhulume lephephandaba le-The Chronicle uthi uzwa inwele zakhe zisukuma ngezehlakalo ezithile ezobuthakathi kulesi isikolo, njalo uvuka nsuku zonke elele phansi embathisiwe yena ebelele embhedeni. Abanye ababalisi bathi bafica izitsha zabo zigezisiwe ekuseni, abanye befice izinto ezingaqedakaliyo ezifana lezigogo zembuzi. Omunye uthi ulala ezigqokele isigqoko sangaphansi kodwa nxa evuka ethole sesiwatshiwe sachaywa ecingweni. Bathi abasabuyeli udaba lolu luze lulungiswe. Uhulumende uthi inyanga zakulesi sigaba yizo ezizaxazulula lolu daba. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp. Silikhumbuza njalo ukuthi siya live streama kuphepha lethu le kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele.
Ngilela abasakazi abahle abalodumo abasakaza ihlelo ezilohlonzi. Ngikhuluma ngalo umumbo okuthiwa udingiswe i-DRC. Ye, uthengiswa nge-cheap price. Right, bakubona, bakukhuluma kula action ethathwayo. Kanti kubotshwa kanjani? kubotshwa bangalazi ziswe ezinkulu yini abale ziswe ezinkulu hayi kambe lizwe bani lelili emakhaya lapha siyadukeka la asidli lutho sidla inqoqo zomlomo kothi umumbu uyaphuma e-DRC athathele umgaba umgaba wayengcono lo sehlulekile abantu bakhe bamhlula sibili bazenzela umathanda sokuthiwa ngama-elekshini uzabona kubuya izintsaro lerayisi lani abantu sebekhohlwe ukuthi udubo le-5 years lukhona bebe sebeqalisa ukukanjani ukuvotela futhi udubo 5 years irayisi leyo uzayidla 5 years intsaro lezo zikunceda ngani ngomva kwalokhu zize umuntu esekhala ye izinto ziyadura ye uhulumente lo wafakwa ngubani amaxhegu nezalukazi ake liyekile into yenu zalukazi namaxhegu ye ngumfana wasekhezi usofa sonke kombongolo ekhezi ngiyabonga Studio 7
ye lo okhulumayo umntwana wenhlabathi ophuma ejawunda kodwa ekhulume lapha ejoza kwelasemzane endaba yegugrawundi angaze ngize mina kuthiwa umuntu owadala icala wabulala abantu wenzani wenzani kumbe uhambe entshontsha iy'nkomo zabantu kube sokujika kusaza kuthiwa hhayi wena zithonisiphi icala leli ubuye izigwebe yabona nje uma ulindebele usale ucabanga ukuthi indaba yegugrawundi izolungiswa kamnanga wakakhohlwa ngabe sokunemali ezimbabwe ngabe kukho loku kuthiwa imali isemafonini ye kunjaninjani into ezikhuphuka everyday yashe umgabo wayengcono mpela noma wabulala abantu wezalo wezalo yabona
besicela ke lapha ubana lo hulumende sele zithembiso eziningi kakhulu lokhu ezithembisa abantu kungafezeki so sibe sicela ubana lo hulumende manxa leli lizwe limehlula akadedele abanye kusinakudedelwana ngoba ngeke sibe le nguquko kumbe inqubekela phambili lokhu esisala sithoniswa emgodini kube kanti-ke abantu kufuze bekhangelele ikusasa labo sabantwana bafile emagoli e-South Africa khona kungenxa yesimo salapha ekhaya beyahlupheka abantu ngaphandle kwamazwe apho kodwa kungenxa yesimo salapha ekhaya sicela ukuthi babaguqule batshintshe lo mqondo bahamba ngabeke besezandleni zabantu njengabantu abazinkokheli zabantu
nibizo lami undodana Ndlovu ngibeyenkaya egoli ma ngokuthi i-government ingakwenza lokuthi ivule ikakhulu ukuthi imisakazo kube nemisakazo ezimbabwe ukuthi njengegoli lapho uthi turuthi kunolimi lwesizulu nalo luzimele lodwa ulimi nolimi luzimele lodwa kuzayenza ukuthi imathebuleni nayo idivelophe kakhulu futhi ngoba nokubambana kuzoba lula ngoba sesinomsakazi osibambanisayo thina njengamandebele ungabheka kwazulu babambene kakhulu nganxa yomsakazi wabo yabona ungabheka emaswathini lokhu ngezinye indlela emavendeni babambeni njalo singakontrolwa i-government ikakhulu lezi ze-Poland lezi mna ngubona kusizana utshona bedlalisa imali kuthiwa ye baphuma bayakulungisa indaba zokukhuluma nabantu base-europe bedlalisa u-4 something million is useless lokho ngoba yona sizikhulumele ukuthi ayinanje i-councila ye-europe so manje kulungiswane abahlale phansi bekuchume nje bezama ukuthi besuke nje embusweni kulunge kungena abanye singelathi sibuzwe ngabantu esizabe sinose ukuthi ilizwe leli salivotela hhayi ukuthi kuyohlala kuthiwa silathathwa ngegazi kambe kuze kube nini kungele gazi hawu
ngithembele hlokwandlovu soloke nje ngimamela ukukhulunywa ku-Studio 7 abantu bafona abanye bayaqhamuka namakhomenti abakhomentayo abanye nje babuya nale mbono ababuya na ngizoqala ukukhuluma ngileli icele lethu lemandebele asibhekwa njengabantu ezimbabwe sibhekwa like iy'nyamazana ngazuthi yiphi inyamazana engayibiza ngoba manje sithanda ukubheka ezitolo akusenalutho oluthengayo kuyadula phila ngokuthunyelwa ukudla kuyabuya kugovernment kuqala kufika ebantwini bona laba abayibo abathenjiweni bona la esifunini yibo abantu abaphilayo ngoba ma ungabheka ku-Studio 7 most of the people abakhulumayo zimathebelele inside still the same umgaba engize ngithi bekangcono ngoba noma bekacindezela abantu awukaze kwafika kule phathi eyenzeka manje like eyenziwa ngumnangagwa ngoba so le nto le iyasihlukumeza kakhulu ukuthi intoezinto ezimbabwe kuphela amazokutheni kumanje i-South Africa nayo igcina iphakamisa izandla ngoba most izizalwane eziningi ngezizimbabwe and ma unga-check amagama ambo phambili ngamandebele
engikhulumayo ngumthabisi moyo ozalwa eflabusi embawulo ngikhuluma le ndaba ngibuhlungu kakhulu ngento eyenzaka ezimbabwe ngizwa bathi kune strike nyana nje eHarare. Kuleso strike kugcineso kushaywa abantu nokuvinjwa kwabantu ngenxa yokuthi abantu bezama ukulwela amalungelo abo nokubona ukuthi upresident uthi silambile sikanjani kanjani njengomfana omncane nje ongenaseki kwi-government. Into engiyicelayo ukuthi ma i-government yakithi yehlise ulaka ikwazi ukulungisa izinto ngendlela e-right, hhayi kokushaywa kwabantu. Uma kunento ehamba wrongo oyenzeka wrongo bakwazi ukuhlalisana phansi nabantu, babonisane nabantu ukuthi kumanje sibheka nesimo esiso, zama ukusova ngendlela eso, hhayi ushayana nomuntu. Umuntu ukhuluma into ayibonayo, cause uyi-one ngeke ulirane ilizwe ungenawo omunye umuntu ozokubonisa ulindoda vuka lapha nalapha kwenzakala ini. Behlise uswazi, bengafaki kakhulu uswazi ebantwini, cause abantu bagcine bengase.
Lawa-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu kuwhatsapp ngonombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi sinike la wonke umuntu ithuba, njalo kungabi la mazwi akuthuka kumbe awenketabichayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingxabano phakathi kwelizwe leTurkey leRussia iyaqhubeka kulandela ukubulawa kwamasotsha amabili eTurkey ngamabhomba endizamtshina zeSyria. ELeRussia elisekela eleSyria lithesa eleTurkey icala lokusekela amalecatsha aseSyria kulelo lizwe. Lokhu kwenzakala inkulumo phakathi kwamazwe omabili sezimisiwe ngenxa yokwenzakalayo. Umongameli Salva Kiir weSouth Sudan nomkhokheli webandla eliphikisayo uRiek Machar babonakale bebonke esigodlweni salelo lizwe eJuba ngolwesine, lapho abagcizelele ukuthi lanxa kube le ngxaki ezithile ekubumbeni uhulumende womanyano, sebeze bavumelana ukwakha uhulumende wesikhatshana kungakafiki umgqibelo. Umongameli Kiir utshele intatheli zindaba ukuthi usedilizile uhulumende obekhona wesikhatshana ngolwesine, njalo uzakhetha abasekeli bakamongameli abahlanu ngolwesihlanu njengokwavunyelwanayo. Okwenyanga ezedluleyo uhulumende weSouth Sudan lababengabahlamuki babengavumelani ngenani lezigaba kulelo lizwe. Umongameli Kiir esithi zibe ngamachumi amathathu lambili 32, umnumzana Machar esithi zibuyele ekubeni lichumi njengakuqala. Wavumelene ke ukuthi zibe lichumi ngeviki edluleyo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sicubungula ukuthi uhlelo lwengxoxo-mpikiswano ezinjengalezo eziqhutshwa eMelika ukukhankaselwa ukhetho zingasiza na kwele Zimbabwe ukukhetha umongameli olohlonzi. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ngokutholakala kwenhlanhla kasikafiki kulelo banga ngoba ingathi umhlabathi wethu kumbe i-level ground yethu kayilingane ezintweni eziningi, okungangokuthi i-media yethu kayisakazi ngokufananayo ngabantu laba abakhokhelayo. So kasikafiki lapho sibili ukuthi labantu abaningi basajwayele ama-slogan ukuthi phansi lobani, phansi lobani, anti uyabona ubani kabulawe nxa anti uyabona. Akukafiki kuleli ibanga.
Kuyukuthi umnumzana Chamisa lo mnumzana Mnangagwa bamaphambo kwabantu babachasisela ababeza kwenza inhlelo zabo zonke, kwakungacaca ukuthi ngempela omunye kakwazi ukuthi uzakwenzani.
Kwakungaba sobala sengitsho wonke la ma-candidates ayekhona, uNkosana Moyo uNkosana Moyo wayesitsho kakhulu ukuthi abantu kababuza abantu babo, ezama ukufundisa ama-voters ukuthi buzani nama-candidates ukuthi afuna ukwenzani, alo mbono bani. So kanti laba abanye labo babe senza izilogan zebandla labo, angithi yabona lokuthi chisa mpama kumbe abanye bethi bona you know
Ayi akwezakala kodwa sesikhangela izizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha eMelika. Zona zile ndaba yini lokwenzakala kwezomumo welizwe, kwezombusazwe. Ziyavota yini?
Yeah, kulele lizo sibele ngibazi yabanengi. Hayi, bayachiseka sibili befuna ukuthi kube lotshintsho. Kumbe kube bakhethe lowo muntu abafuna abamfunayo. Bayachiseka sibili abantu bana. Ngazi kumbe ukuthi sisuka endaweni engani ilo dlakela endeni zokuba ngazo. So sibuya lapha sibili sifuna ukuthi sizwakale ukuthi sikhona ngendlela yokuvota. Masa sithola amaphepha khona.
Kuba liqiniso yini ukuthi abantu abansundu balandela kakhulu ama-Democrats kulama-Republicans?
Yeah, kuliqiniso lokho sithi abantu abansundu ngemvelo balandela ama-Democrats ukwedlula ama-Republicans. Kodwa isimanga yikuthi nxa ukhangela imbhalo zabona ukuthi ama-Republicans yiwe awakhulula abantu ukuthi baphume ebugqileni ebeslavery. Kodwa ngokuya sokutshintshile ama-Democrats yiwe asekhanya semela amalungelo abantu ukwedlula ama-Republicans.
Kodwa abansundu abalapha bakhanya lokhu bethanda ama-Democrats, ama-African Americans.
Yeah, kakhulu. Lanxa abanye besithi bona ama-Democrats ayaphongucila abantu abansundu abasebenzise, angaze abasabanika lutho. Kodwa ke ubuningi abantu abansundu bulokhe bugxile kakhulu kubandla lama-Democrats.
Lowa ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909. Ike siswe ke umculo wejahala kobulawayo u Cooksman esithi banolila yi remix phela achiye kamoyi. Cooksman esithi banolila olivalelisayo ke yimi usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi sikholise ikhefu le Robert Gabriel Mugabe National Youth Day namhlanga.